inkinga ekhona isukela ekungathathini okwenziwa ngakhona izinto from even uku-appointwa kwawo lama VP okuyinto ebivele ingavunyelwa ku-constitution yethu. So ku-create i-power vacuum ukulwisana okukhona phakathi kwama-VP lawa ngoba ngathi even though benga-electwanga ngama-members sebezibona bona beyibona okumele babe phambili endabeni zokuthi ngubani ozotake over iparty. Kusobala ukuthi indlela eyenziwa ngakhona even ku-alliance even kona eku-appointed ama-VP wona lawo into engazange idiscuswe yavunyelwana libandla.
Elakusasa lebandla ulibona libinjani Moyo, ikakhulu sikhangela ukubana sokusele isikhathi esincane ukuthi kuyiwe kukhetho, kodwa nanku liyalwisana liyadlephana.
I think it's a very valuable party really ukuthi ibuyele ku-constitutionalism, ibuyele to ama-values lama-principles ayo from ekuqaleni ama-founding principles. The very reason why abaningi beZimbabwe bajoyina i-MDC ngoba liyona etshengisa ukuba lethemba lokuthi ingawina umbuso from iZANU-PF. So unless and until iparty realizes ukuthi kumele ibuyele to its founding principles okuyizona eziyi-around i-constitutionalism, i-rule of law, i-respect for human rights, i-respect for abasebenzi, angiboni ukuthi ingaphumelela ikukhondishini ekuyona khona manje ngokulwisana okukhona konke lokhu lokugula kamongameli Sonderling. I-leadership isi-fragmented, so kumele sibuyele back to i-constitutionalism. Abantu bakhethe umkhokheli, umkhokheli abamfunayo ukuthi akhethe over ma ukuthi uba uSonderling ufestisayitiwe ukuthi a-resign.
Umanyano wona Moyo ubona uphumelela yini kukho konke lokhu kulwisana okukhona?
Umanyano angiwuboni mina uphumelela. Ngokubana okokuqala, angiboni ukuthi kwaba lesivumelwano from the beginning between umongameli wephathi kwabuSonderling lama-senior leaders akhe. Sibonile ukulwisana okwenzakeleyo and sikhuluma nje kunje umama uMakhuphe, u-national chairman uLove Momoyo kanye lo-organizing secretary u-Abedi Kobhede aba-attend ama-meetings ngoba ama-meetings akhona one njengoba utsho ukuthi lokulwisana khona lokhu onguye okumele atshela uma-meetings usually atshiwa nguye umongameli uSonderling. Umongameli wathi esuka esibhedlela akuzange kube kliye ukuthi nguphi u-vice president okumele asale ethike over. Asingeke siye ngalokho okukhulunywa ngu-Luke Tambo Rinyoka ngoba u-Luke Tambo Rinyoka sibone sithi at times ungathi uzibhalela okuphuma ekhanda lakhe.